lokho kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe-Government Gazette kwagcizelelwa yikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutikilobhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka-8 Mpandula olwe-runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusisho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngayiphi indlela, hathi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli uMasondamso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi uMvulo mhlaka-13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili.
IZEC yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa amabizo abo mhlaka-14 Nhlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezinabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala noba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hathi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcithi ecubungula ngezombusazo uMnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethula kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa ukuzenza impumela yalo ingathenjwa lokwamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa ikhangelelane lombuso wedemokhrasi okumele ube khona eZimbabwe, kodwa sifuna njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu sikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama-election enziwa yenziwanga, ikakhulu sikhangele into zokuthi mbani uzabegcina i-database ye-voters roll, njalo ama-police station akhona vele mangaki ngoba akagazethwanga saba kwasi mangaki sizakuphela sisithi bona bangezele ama-police station kodwa ungacaci ukuthi angezelele ngaphi njalo emangaki.
Osakhulayo enginobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union NASU uMnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqakathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamukeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho lolu oluzayo ngoba kulama-reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 50 days, ngoba sifuna i-free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe nama-answers to ama-questions okuthi the diasporan vote, siyabona ngathi si-constitutional court iyalile ukuthi ama-diasporan vote, but abantu labana baphuma elizweni bayibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle, njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Sekumele ukusiza lesele siyikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesibekiwe sokumele nje sisebenze kodwa ngokuthula, kungela udlwangudlwangu, kungela kulwa lokuthayana lokwethukelana kuze sibele free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lizancintisa na kukhetho lolu njengoba lalithi alisoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Imeleithi 27 seHarare, nguGibson Pepe.